udaba olukhona babasisikande ngolokuthi mhlaka 11 March uyimande umvulo ibanga lentwazi Republic Party eliholwa ngamakhochepeson ubaba uThembisani Mpofu umvulo ongajilami siyabe sitshengisela kobulawayo from esitolo sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lwebhubrahund asisoze sitshengisele kobulawayo kuphela sizotshengisela nangaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balenhlela ababeziphethe azasebotswana ngaphingathi. So udaba lwebhubrahund thina sithi se-genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivume uhulumende kamnanga ukuthi udaba lwebhubrahund luphathe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama-international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo ezi-responsible for to preserve our cultural values and order. Akhesa kula Zulu izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye elizweni. Izinduna ziphatha udaba lwabantu abayezathethelane omama bathethelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le-order in the community. So umnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lwe-Kubrawuni. A case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice. According to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapholisa njalo nxa kuyukuthi aliyiphiwanga leyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo kutshengisela lokhu.
Sibanikile i-notification amapholisa ukuthi lesiphiwe. Amapholisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama-lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yonaleyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela umhlaka ube kwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisiswa, nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So ezintwa ze-Republic Party thina we remain resolute and adamant that wonke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international laws which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama-consultations lawa azenzwa ngama-chief bonke abantu bazaphelela ema-jail. So the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwe-Kubrahund. Indaba ye-Kubrahund umnangagwa uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, uyisidlulisekramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, wonke umuntu okwayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be hidden by traditional leaders. Abahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini lolu daba ngele it was politically motivated. So ama-chief bengangena endabeni yonaleyo. So ngithi balaleli, umbhuqazwe i-Kubrahund was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.